njengozabu sikupolitiki ukuzisebe izinto ezimbili. Okokuqala, ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili, ukuthi sibe nguhulumende obusayo esingathi to attain state power, ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela ilizwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhetho, ngoba yiyo indlela ekhona yokuthi uma ufuna ukuya state house uhamba ngayo. Kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile, siyananzela ukuthi ukhetho lolo lube khona luhlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko. Yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo, ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo. Impumela yokhetho yama-results ama-elections ayisazange yaveza izifiso zabantu.
Pho sekusitshoni ke lokhu?
Ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ePhalamende kungento kuyinto engenza ke isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko. Ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano, uzano wawudla lowo zibuse wawuguguda wawuqeda, sesifuna uzibuse omutsha. Iparlamenti khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls, kwavota kwenziwa i-by-election, izano sibe 2/3 majority, asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikutsho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyofika namhlanje, izano kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo mbuso we-constitution esayithola ngo-2013. Bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe i-constitution bayibhale kutsha, number one. Number two, kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani? Kungasiza ngani?
Uyabona, abantu bezani ngamagwana. Into abayesabayo bayesaba uZulu, ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kaMgari esihlalweni besebenza namasosha. Ngalokho-ke kubona nxa kungathiwa abantu bayaprotesta kumbe bayademonstrate, bayabhikisha, bazabalaza into ethize, kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali, ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhothi, amakhothi amanye angene ebusuku lizwile indaba kajela amanyabhamu esithi ikhothi yangena phakathi kobusuku. Sesitshengisela uhulumende hayi, into zakho zenza zonke asangene kizo. Izeki le eyenzisa igebhe lembhano lesingundengunde isenza lezanu kasangene kikho. Okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kikho. Kokuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga, njengabongarivumi labojokuqala nabantu be-MRP abangu-9 asangeni kikho. Sesingcelelana, sesibatshengisele ukuthi it is yini versus thina. Sokuqhude manikiniki khathesi.